Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuNhlolanja 2021 uKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ijekiseni yokuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19 iSinopharm ikhangelelwe ukuba iza kwamukelwa iziphathamandla zikahulumende kusasa eZimbabwe.
Abafundisa abantu le vaccine le akuqale ihlolisiswe ukuthi i-right yini for umuntu.
Kukhangelwe ukuba ijekiseni ye-Sinopharm izahlolisiswa kuhulumende ingakahlatshwa abantu elizweni.
Okujayele ukwenzeka ukuthi ifike eHarare ikhangelwe ibonabe kule nhlanganiso okuthiwa ekhangela imithi yonke ebuyayo eZimbabwe.
Bakhala abantu ngokutshona kwenduna uVezi Maduna Mavu.
Kwehle ifu elimnyama esizweni, mbube sekhulula ubaba, kodwa ke kuzima ukuwamukela.
Namhla losuku lwe-Valentine's Day salilethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukhangelwe ukuthi ijekiseni ye-Sinopharm engunda umkhuhlane we-COVID-19 iyahluzwa kwele China iza kwamukelwa iziphathamandla zikahulumende kusasa eHarare, ihlolwe kwamahola angamajumi amane lasitshiyangalombili 48 hours ingakahlatshwa abantu abakugoqela abongi, odokotela labanye. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abezempilakahle bathi lumuthi ngodingakala ngesiphangiphangi, ngakho-ke ubhaliswe kuhlangothi lwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe phansi kwesigaba okuthiwa yi-Emergency Use Authority, kulandelwa isiqa somthetho esilawula ngezokungena kwemithi elizweni ese-Medicines and Allied Substances Act. Uhulumende uthi umuthi lo uzahlolisiswa luhlangothi lwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe ungakasetshenziswa elizweni. Uhulumende uthi sewahlolisisa imithi eminengi egoqela i-Sinopharm owenziwe e-China osukhethwe ngabogatsha lwezempilakahle ukuba usetshenziswe elizweni. Udokotela John Mangwiro, umsekeli womphathintambo wezempilakahle, usanda kutshela uZulu ukuba umuthi lo ukhethwe ngemfanelo nguhulumende.
The Sinopharm vaccine, which has proved to be safe in clinical trials and has efficacy rates ranging from 76% to 86%, and has already been used by other countries in controlling COVID-19.
Lo owe Sinopharm utholakale ukuba kawulangozi ngemva kokuhlolisiswa kwawo, njalo usebenza ngesibanga esiphezulu esisukela kusilinganiso 76% to 86% efficacy rate. Njalo ususetshenziswe kwamanye amazwe ukwelapha umkhuhlane we-COVID-19.
Kodwa owake waba ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela Henry Madzorera uthi kumele uhulumende acace kuhlelo lwakhe lolu lokuthenga imithi evikela izizalwane kumkhuhlane we-COVID-19.
What we're asking government to do is to give us detailed information about the rollout plan for the COVID-19 vaccine. The rollout plan should include all detail. How many people are they going to vaccinate?
Sifuna acace uhulumende ukuthi luzoqhutshwa kanjani lolu hlelo lokutholisa abantu lumuthi owelapha umkhuhlane we-COVID-19. Akuveze konke okuzokwenziwa.
Kulabanye abantu abathi akuqedakali okwenziwa nguhulumende ngohlelo lokuhlaba uZulu ijekiseni ye-Sinopharm lamanye, omunye wabo ngumnumzana Sihlobo Nyathi ohlala emakhokhoba koBulawayo.
Hayi, yona i-vaccine asiyisoli, singatsho njalo thina abanye, but yinto phela esingayaziyo ukuthi si-vaccine lwani. Nxa sivaccinwa, kuvaccine abagulayo, kuvaccinwa wonke umuntu, uyabuvaccinelani ungaguli. So kodwa ukungayisoli, asiyisoli nxa bezayenza kuhle, kodwa siyabe thina sicela njengabantu nje ukuthi abantu umuntu lokhu uqalise kuyiba abadala bevaccine webona nje uyiba abahambahambayo. Thina siyindawo sithona sizihlalele, kodwa asiyisoli nxa kuyukuthi into ezasebenza kuhle ingasoki ukuthi iphinde isigulise.
Lo mnumzana Mthandazo Ndlovu umangaliswa ngokwenzakalayo.
bona abafundisa abantu le vaccine le akuqale ihlolisiswe ukuthi iright yini for umuntu kumbe yinto elande ukuzo experimentela impilo zabantu ngoba one thing into efanele isiyazi njengabantu ukuthi impilo yomuntu iyadura njalo impilo yomuntu ayilandengo yikho apho kumele sinanzelele khona ke khonapho okwesithathu ikuthi igovernment ayenza ama-programs befinyelele abantu akukhona ukuthi abantu bebonele ku-TV akula muntu obulekela i-TV these days abahambele abantu emizini belalele ukuthi abantu isikhathi zabantu iziphi
lokhu kusekelwe ngumnumzana Stalin Ndlovu
ngoba izinto ezifana nalezi ziyabe zifuna ukuthi kuthathwe isikhathi zicubungulisiswe kube lesiqiniseko sokuthi into ezonjani ezosiza abantu anti so angeke siphonge ukuthi siyamukele ulutho siswami ukuthi lizosetshenziswa ebantwini abantu bangafa ye lizwe lethu vele kunje abantu bahlupheka so we can't risk ukuthi impilo zabantu nje uphonge ukuthi ama-China sithi sigave vaccine kona umkhuhlane waqala yiwo wayibona kuyibo abakutholayo kanti I think we need more time ukuthi kudinga ivaccine sibile yiwe right asiyala abantu siyawudinga umuntu ongasinceda kulolu gubhane lwe-COVID but hayi isikhathi sabo I think the timing yangikhona vele akuyenzi because ngokubona kwami mina on the ground abantu sebesiba lo mqondo ukuthi ngani abantu abale mali sebethatha advantage yethu thina ngapha e-Africa ukuthi bezoyenza izimali ngabo ngezinto zabo abaziqalayo yabona
uhulumende uthi abazaqala ukuhlatshwa ngabezempilakahle asebekhulile labalemikhuhlane etshiyeneyo kulandele abezemfundo labanye okwamanje uhulumende uthi kuza kuba lamajekiseni afika phose izigidi ezingamakhulu ayisithupha 600,000 azathengwa kwele China lokhu kwenzakala ngesikhathi kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kwele Zimbabwe kwathi abafika phose amachumi ayisithupha 59 batholakale bele coronavirus umkhuhlane lo so wabulala abantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1398 eZimbabwe kusukela ngozibandlela nyakenye ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama
usikhuca mfundo solwayo ngwenya osebenza empilo hospital uthi kukhangelwe ukuba ijekiseni le izahlolwa ngemfanelo ingakahlatshwa uzulu
amajekiseni la nxa ebuya uhulumende uzaqala ngokupha abantu abasebenza ezibhedlela labanye okuthiwa ngama-frontline workers okunjengamapolisa labanye njalo eprison abantu njalo abasebenza ukubamba abantu yokuthiwa ngama-frontline workers yiba bazaphiwa kuqala kuzosokuzolandela labantu abadala abakuthiwa okhulu labogogo kuzolandela abantu ababegula eminye imikhuhlane njengabo-diabetes labochukela uchukela labo-BP yiba bazalandela kuzokuthi laba bokugcina nje abantu nje ababesele kulala amahlandla layo engiwakhulumileyo yikho kanye ngani uhulumende sibili iyabe uyijekiseni seqalisile ukwenza inhlanhla zakhona ukuthi kulungiselele ukuthi abantu behlatshwe amajekiseni kodwa kuyahlatshwa bona abembakhulumileyo kuqala abasebenza omongikazi labodokotela lamanye ama-front line workers
ye so ke uhulumende yona nxa ibuya ijekiseni uhle ihambise ebantwini kumbe kuyaqala kumele ihlolwe phela eZimbabwe
izathi ifike eHarare okujayele ukwenzeka ukuthi ifike eHarare ikhangelwe ibonabe kule nhlanganiso okuthiwa ekhangela imithi yonke ebuyayo eZimbabwe yiyo inhlanganiso leyo ezakhangela akusoze kuthatha isikhathi ukuthi ikhangele ibisisitsho-ke ukuthi hhayi le ijekiseni enhle selingayisebenzisa singathathwa-ke ihanjiswe ebantwini asukuthi iyavelele epoti sisiyahlaba abantu straight hhayi
so kuthatha isikhathi esinganani ukuthi abantu bahlolwahlolwe bolaba isisetshenziswa khona ingakasetshenziswa akuthatha isikhathi eside yini edode
hhayi akusoze kuthatha isikhathi eside ngoba le kabe kuyukuthi yivaccine vele sikhangelele khona ngale lapho evelela khona le buyayo kuthiwa ivele eChina kukhanye abanye sebahlatshwa labo khona ngale so yijekiseni esiyaziwa ukuthi iyasebenza akusoze kuthatha isikhathi eside ukuthi isetshenziswe uhulumende usithembisa ukuthi kuyonalo iviki ebuyayo nje siyaphela abantu babe sebehlatshiwe
kuyathatha isikhathi esinganani ukuthi kudingwa abantu behlatshwe betestwe ukuthi hhayi ivele iyasebenza kakhulu ibe sihanjiswa-ke ebantwini akwenziwa njalo dokotela
hayi ama-ofisi akhona laba abantu inhlanganiso le yenza ngemithi yeZimbabwe ikona ngale Harare yatifika e-airport ikonde khona ngale akuboni ukuthi kuyathatha isikhathi eside njengoba sendile ukuthi yi-Jackson esike yasetshenziswa khona ngale China. Angiboni ukuthi kuyathatha amalanga amabili amathathu bengazange baphinde umoya yokuthi Jackson ihlale. Uhulumende ubesabala abantu ecele ukuthi sithumele inumber zabantu abakhona ukuthi endaweni enje kulabantu abangaka kumele bahlatshwe ama-Jackson. Yikho lezi numbers zihambile eHarare. Uhulumende uyabala abantu bekwazi ukuthi empilo kulabantu abangaka, e-UBH kulabantu abangaka, e-St. Luke's kulabantu abangaka. Yikho sokuyenzakala.
Usikhuca Mfundo Solwayo Ngwenya usebenza empilo hospital. Sixoxe laye ekobulawe uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Bayakhala abantu eZimbabwe ngokutshona kwenduna uVezi Maduna Mavu, owaziwa kakhulu ngokulwisana labamhlophe ngesikhathi sempi yenkululeko kanye nohulumende kwaye ngumongameli uMoyi Robert Mugabe ngodaba lombhuqazwe weGrawundi. Wagcotshwa umdeni wakoKhumalo ukuba yinkosi yamaNdebele. Ubelwelani lobhongo lakhumalo uthi ilizwe lilahlekelwe liqhawe lamaqhawe. Zalathulela udaba lolu ngokugcweleyo kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokule minyaka emithathu wabhubha owayekhokela ibandla le-MTCT uMorgan Tsvangirai. Wenziwe umcimbi wokunanza usuku lolu ebulenjini bokuxhumana obe kulezi khulumeli ezithe uTsvangirai wayeyindoda emadodeni. Abakubandla le-MDC Alliance bathi kuzisa ubuhlungu ukutshona kukaTsvangirai. Abatshutshisi abathonise amacala ethiswa owayengumongameli uMnumzana Donald Trump kanye labaningi abakubandla lama-Republicans bavumelana ukuba uTrump wathuthuzela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani eCongress bavimbe ukubalwa kwama-electoral votes. Bavumelana ngalokhu loba imdale le-Senate lithethe isinqumo izolo sokuthi uTrump kalacala. Kulabantu abafika phose amajuma ayisithupha 57 abavotele ukuba uTrump ulecala lokuthuthuzela udlakela eCongress kwathi bangamajumi amane lantathu 43 bathe kalacala. Amalunga edala le-Senate akubandla lama-Republicans athe akukho emthethweni ukuthoniswa kukaTrump njengoba siwasuka esikhundleni sikamongameli. Omunye wabatshutshisi uMnumzana Jamie Ruskin uthe bakuveze sobala okwenziwa nguTrump mdlaka 6 zibandlela okwenza kube lodlakela eCongress.
This was the most bipartisan impeachment in the history of the United States. It was the largest vote in the U.S. Senate ever to...
Awukaze kwenzakale lokhu edale le-Senate nxa kutholiswa umongameli ngoba kube lokubambana okumangalisayo. Ukumele likunanzelele ukuthi kulamalunga edale le-Senate angamajumi amahlanu lasikhombisa 57 avotele ukuba ulecala.
If you listen carefully to what's being said now after the trial, there are 57 senators who voted to convict on the facts and the law.
Ukukhela ibandla lama-Republicans edale le-Senate uMnumzana Mitch McConnell ovote ukuba uTrump kalacala wethule umbiko kusanda kuvotwa ecothoza okwenziwa nguTrump.
There's no question. Done. That President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of the day. No question about it.
Akula kuthandabuza ukuba uTrump wathuthuzela udlakela. Lokhu kwenzakala eCongress kwenziwa nguye. Abalandeli bakhe benza konke lokhu ngenxa yakhe. Watshela umhlaba wonke ukuba ukhetho lwebiwa. Olandela ezombusazwe uMnumzana Busani Mbusontini uthi akumangalisi ukuvota okwenziwe edale le-Senate. Untini uthi okwamanje uTrump ubhekane lamacala amaningi alakho umfaka enkingeni.
Lokhu kuyatshengisela ukuthi opresident abalandelayo bengeza kwenziwa nguTrump bekwazi ukuthi ama-party members abo azavota abelandela ipolitiki. Kodwa silethemba ukuthi mhlawumbe emadaleni kuzaba lenye amacala uTrump awafakwa ngaphandle kwe-Senate. Siyakwazi ukuthi i-DOJ lama-FBI lama-investigation ayenzakalayo sabona ukuthi kuyahamba njani.
Kubikwa ukuthi uTrump uthabe kakhulu ngokwenzakale izolo e-Senate. uTrump watshela abalandeli bakhe ukuba ukhetho olwenziwa nyakenye lwebiwa ngabakubandla lama-Democrats. Akulabufakazi obuveza lokhu. Umongameli Joe Biden wanqoba uTrump kukhetho lolu. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singahangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 108 million asebetholakale bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Kunani leli lithi sokubhubhe abafika phose izigidi ezimbili lengxenye 2.4 million. Ele South Africa likhangelwe ukuba lizavula imingcele yonke eyavalwa ngozibandlela kulandela ukumemetheka kakhulu kwegcikwane le-COVID-19. Sokusikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
senziwe manje
lobaba mkhulu.
Amdla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lo mnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhekula Khumalo. Sikhuluma nje ke lapha ngodaba lokubhubha kwenduna kaZulu uVezi Maduna Mavu. Siyakwamukela kuhlelo baba Khumalo.
Thembo, ngiyabengelela baba, ngibengelela abalaleli bakho.
Likubona njani khonoko okwehlele induna kaZulu?
Ukubi kakhulu lokho okwehlele isizwe. Kwehle ifu elimnyama esizwe. Mbube sekhulu baba, kodwa ke kuzima ukwamukela ngoba ubaba ubeyinsika yesizwe.
Indaba abantu abaningi kade bethanda induna kaZulu kangaka.
Kusukela ngesikhathi sobandlululo, umuntu owama wamela iqiniso. Umuntu owalwa lokungaphathwa ngokulingana kwabantu, walwa lobandlululo olwalusenziwa nguSmith lombuso wakhe. Walwa lwabo ubaba lolobandlululo wamvalela ejele izikhathi eziningi. Ubaba Maduna bekuthi nxa abombusazwe sebezitshela ukuthi balamandla kulezi nduna. Ngizayichaza leyo Mthembo ngoba akusomfihlo futhi akukho umuntu engingamjabulisa ngimthabise ngokuthi ngingamtshela iqiniso. Ilizwe leliyana likamthwakazi Mthembo lathathwa enkosini uLobhengule. Njalo izinduna lobukhosi yibo abanikazi baleliyana lizwe. Amapolitishiyeni ngabantu abavotelwa 5 years bangene baphume. Izinto zesilungu lezo ezingasebenzeliyo mfuna ukubeka nje ukucaca. Kodwa ubaba Maduma walwa labelungu besiphatha kabi. Lakhathi ezongena abantu abamnyama bona labo abafika benza izinto ezifana xathu lezinto ezazenziwa ngabamhlophe. Ufike walwa laso ubaba. Ubengayifuni into yokuthi abantu baphathwe ngani zinyamazana. Kudle laba abaphezulu abantu behlupheka phansi. Ubengayifuni leyo nto ubaba. Okwenzeka lokho kubulawa kwabantu ngama early 80s okwambhuqazwe ubaba ubekhuluma ngakho athi kumele ukuthi kukhangelwe abantu bathonisiswe ngezenzo zabo. Akuyikho lokho, umuntu ungabulala umuntu uyathonisiswa, ayikho enye indlela. Kodwa ke into baba emqoka ukuthi uba mafu bengathabisa umuntu, ube mele iqiniso engajabulisi umuntu. Mina mvele emaguswini le lathi la induna yakithi yakho Khumalo uMadliwa, kodwa ngithe ngihlangana labantu bakogodlwayo, mina qobo lami ngabahawukela indlela abaphila ngayo, ngabantu abebezigqaja ngalokho abayikho. Kusenziwa ibukhokheli bakhe ubaba uMaduna ukuthi wayefaka ebantwini ukuzazi nokuzazisa nokuzigqaja.
Kujoni konke lokhu baba Khumalo?
Ukuzigqaja Mthembo kasitsho ukuthi ubususeyisa abanye abantu, kodwa ke ukuthi uzithande uzigqaje ngalokho yikho. Uyazi abantu bahluphekile, uthola abantu bephila impilo yakhe yonke umuntu efuna ukuba ngomunye umuntu, akubusisekanga lokho. Manje abantu bakogodlwayo bayazincoma ngokuthi bangigodlwayo omnyama, bayazithanda. Ayikho into embi ngalokho. Yikho sonke nje izigaba ngezigaba lezinduna ngezinduna, yinto kumele bayifake emuntwini, umuntu azithande. ngalokho ayigogona angazibukeli phansi. Baba, silahlekelwe njengesizwe ngendlela eyisimanga, silahlekelwe ubaba ube sifundisa into esayifundiswa ngabadala ukuthi ungaze wadle emzini, ungenziswa izinto ngoba sokufaka izinto phambi kwakho kwafaka ukudla, sutshintsha sokhuluma into engaqedakaliyo. Mane eqinisweni, umbuyancitsha ukudla, mane eqinisweni. Leyo nto singeke sesiyikhohlwe ngokuphatha abantu okwenziwe ngubaba. Okokugcina, ubesilwa lalabo abantu abanye ngamaChina, abanye bavela kwenye izigodi, bafika bagebhe, bagebhe ilizwe lakhe random. Yinto abayinona leyo, ubengayifuni ubaba. Futhi iyenyanyeka, ngifuna ukutsho, sithina singabafuyi benkomo, uzazifuya uzithini inkomo sokulamagodigodi ilizwe lonke. Mthembo, angifuni ukwelula, sibuhlungu ngalokho okwenzakeleyo. Sithi ke kubantu abakhe lezihlobo, hayi abaduduzeke Mthembo, nathi siyisizwe siyakhala akakumnandi, kuzathatha isikhathi futhi ukuthi sizisakwamukele. Siyabonga Mthembo.
Hayi ke omanje simalapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besixoxa lobaba uBoneman Khumalo, isikhulumeli senkosi uVulelani Lobhengula Khumalo. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu zilontungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ukusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi bilani kuleli vikele edlulileyo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele indaba yokuthi kambe kuyini okwenza umuntu abe ngumKristu oleziqwaga oqinileyo kwansi ukufakaza. Singabala kumsebenzi chapter ka 2, silandelela lapho kuloba uthi yena kwathi selufikile usuku lwePentecost babe uthene ndawonye bonke, kwathi kungananzelelwe kwezwakala umdumo ovela ezulwini onjengokuvunguza komoya olamandla wagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Kwasekubonwa yibo indlimi ezehlukeneyo kungathi ngezomlilo zehla zahlala phezu kwalo lalo wabo. Basebegcwala umoya oyingcwele baqala ukukhuluma ngezinye indimi njengalokhu umoya wabanika ukuphumisela. Ngiyakwazi ebandleni langaphandle kwebandla kuba nokuphikisana kakhulu nxa sifika kule ndawo yokukhuluma ngomoya oyingcwele. Kuba labantu abaningi abaphikisanayo ngakho, ukuze njalo kwezinye isikhathi lamabandla edabuka phakathi ngenxa yokuthi abantu bephikisana ngale ndaba kamoya oyingcwele. Ngifuna sizwisise ukuthi wona vele umoya oyingcwele wawuvele ukhona ekuqaliseni. Izwi likaNkulunkulu lithi uNkulunkulu edala izulu nomhlaba. Wawuvele umoya wona uphezu komhlaba, umhlaba ungalalutho, ungakhanya ukuthi ungalasimo, ungalani. Umoya wakababa wawulokhu uphezu komhlaba, njalo wawuyoyenza ukuthi sokukhulunya ilizwi lapho uNkulunkulu esesithi akube khona lokho, akube kunje, wehlukanise amanzi lomhlaba. Umoya oyingcwele nguye owawungamandla kaNkulunkulu owawufeza zonke lezo zinto. Umoya oyingcwele wavunguza ulwandle lwadabuka phakathi abantwana baka-Israyeli bedlula. Umoya oyingcwele wayengumlilo owabonwa nguMose ukwenzela ukuthi uNkulunkulu akhulumisane laye. Umoya oyingcwele esimfice esebenza empilweni ka-Elija laphana elwisana labaprofeti bakaBhali. Kubuya-ke ilangabi lomlilo uNkulunkulu esebenza esehlukanisa umprofeti weqiniso lomprofeti wamanga. Kwakusebenza umoya oyingcwele. Ngumoya oyingcwele owaphakamisa njalo wamisa ngamandla akhe isikepe lapha-ke uNoa ayecatshekiso, njalo nguye owavala lesivalo ukuvikela ukuthi uNoa
engangenelwa ngamanzi. Nguye umoya engcwele ke oyenza ukuthi nxa ivangeli lithunyayelwa umuntu ezwe ethintwa livangeli njalo ekwanisa ukuphenduka achiye isono alandele uNkulunkulu. Ngumsebenzi kamoya engcwele lo. Njalo umoya engcwele nguye ukuthi nxa sibala ilizwi likaNkulunkulu abe yisibane esisitshengisa umqondo kaNkulunkulu, iphimbo likaNkulunkulu, ngumsebenzi kamoya oyingcwele wona lo. Ikanti njalo umoya oyingcwele nguye ke osigcwalisa ngamandla asinika igunya lokuthi sikwanise ukulithumayela lona ivangeli. Ikanti njalo sikwanise lokulifakazela abanye abantu. Akula muntu ongaba lamandla okufakaza engagcwalanga ngamandla kamoya oyingcwele. Njalo umoya oyingcwele nguye ukuthi nxa laphana ufakazela omunye umuntu, unembeza omuntu lwana uthintwa nguye umoya oyingcwele ukwenzela ukuthi umuntu athole impilo enaphakade. Akunamuntu ongaphendukisa omunye umuntu, kodwa sonke siphendukiswa ukuthintwa ngomoya oyingcwele esitshengisa lapho esiwona khona.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu, unguwo kwansi ukusiqinisa esikristwini sethu. Ngabe ungehlela phezu kwabantu abakho, wonke umuntu osilaleleyo ovula inhliziyo yakhe umqinise. Sibongile ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Mfoka Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama ngumayigobe. Namhla kuhlelo sixoxa labalaleli ngosuku lothando, iValentine's Day. Asizweni umlaleli wethu uMlungisi Ncube ekhuluma umbono wakhe ngosuku lolo.
Sakubona umsakazi kaStudio 7. Ngithanda ukwenzela unkosikazi wami uNontobeko Mkandla yebo Valentine Day. Ngiyamthanda. Noma nje ngihluleke nje ukuthi athole i-present, kodwa hayi ngemba lawa amazwi angafika kuye, hayi abe yiyo i-present. Ncwa.
Hayi, siyabonga Ncube. Nontobeko Mkandla kuwe sithi happy Valentine's Day. Asizweni umunye umlaleli.
Salibonani balaleli. Igama lami nguLois Lola. Bengifisa ukuthatha leli thuba ukufisela umuntu engimthandayo uSekanka i-Happy Valentine's Day. Lani balaleli, ngithi Happy Valentine's Day yini? Ngilethemba lokuthi likholisile.
Hayi Lois, siyabonga kakhulu ngamazwi akho kuwe sithi happy Valentine's Day. Asizweni umunye umlaleli.
Bengithanda ukuthi happy Valentine's kusithandwa sami umama wabantu abamu uthandiwe Simango. Ngithi njalo mahlabe zulu mbona lapha lapha elikhona ibile isuku oluhle, ulusuku lwezithandani.
Hayi, lapha ngunkosi khona Dibiti ovela koBulawayo. Thandiwe, uyamuza uDibiti uthi happy Valentine's Day. Ngini nonke balaleli ngithi happy Valentine's Day. Ngilethemba lokuthi likholisile ngempela. Bona lokho namhla zulukanda abazohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe The Connection, a live talk 8 to 9 p.m. zulukanda abakhonapha emsakazweni we Studio 7. Olebalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMayigobe. Ngithokoza umuhle zimbapho muhle. Ngiyaphinda njalo. Happy Valentine's Day. Bye bye.
Hage siyabonga Mike Wobbes, lethemba lokuthi la ukholisile lomunye wakho khona ngapho ngosuku lwe-Valentine's Day. Singagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Ijekiseni yokuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19 iSinopharm ikhangelelwe ukuba izakwamukelwa isiphathamandla sikahulumende kusasa kweleZimbabwe. Bayakhala abantu ngokutshona kwenduna uVezi Maduna Mavu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa uGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.